Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Omnye uthiwa ngoko umuntu uthiwa izindlu ziwile amabedroom namakhitsha angikhona kuzobuya amala kuvele ama-toilet kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akulalutho abantwana bayahamba ezikolo amabridge aright kagawa libridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary ile liwileyo kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadelekelwe. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ufikile eChimanimani ukuhlolisisa umumo owenzakale kulindawo kulandela izulu lesiphepho elecyclone Idai.
Ukudla okwakathesi kuyabuya sole amarai isol okwakathesi kodwa ke
uncedo lwempahla ukudla lemali oluqondiswe abawelwe yingozi yezulu lokhu lutheleka luvelela kwamanye amazwe omhlaba njengabomelika lawe European Union. Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi iningi liwathenga ngobuningi lisesabela ukuthi engaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimanimani namuhla lapho okube lomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu. Kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imali esesizini kanye lempahla edilileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bexoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimachina lapho engangiye khona eUnited Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola leNamibia lawo azalethu.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE, where I had visited.
Amapolisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimanimani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChipinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuward 7.
Ibone izindlu ama-bedrooms awile komnye ubaba othiwa ngowakosmoku omnye othiwa ngowakomagoto uSylvester omunye othiwa ngowakochindowa omnye othiwa ngowakomuntu uthiwa izindlu ziwile ama-bedrooms namakhitsha angikhona kuzobuya amala kuvele ama-toilets kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akulalutho abantwana bayahamba ezikolo amabridge aright kagawa libridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary ile liwileyo kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadelekelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akulasizo asebelutholile kuhulumende kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla le MDC elinqoba khona.
Akula futhi endaweni yethu yena lekwazwa ukuthi MDC yodwa so akula. Siso bayakhangela ukuthi izindlu eziwilele ezi ngabantu baphi. Basabothani, basaphothi MDC kumbe izano. So iningi zangikhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo. Kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi.
Umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo, uthi bahlanganele abadinga usizo olutshiyeneyo. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, uyagcizelela.
Kuletha ume ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale, ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo. La enxaya kulezi nto azithumelayo uzabe ukwazi ukuthi uqondisa usizo olunengi kuziphi izindawo. Lakhona ukuthi usetshilo kumadabezile ukuthi lakuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo. Mbonakale kuzasiza kakhulu bele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengo-president kugcine kube labantu abaningi abaziyo ukuthi kufunakala sizoba. Siyabona kathi sithi sekule mali efika ku-£20,000. Esitholake livela kumaZimbabwe kudiaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjiswe kulezi ndawo.
Ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lo monakalo omkhulu kuseChirezi North Ward 24, njalo izulu libikwa lilokhu lisina eBikita lezinye indawo. Silokho sikudaba olufanayo. Umanyano we-European Union wazise namuhla ukuthi usuphe uhulumende weZimbabwe, oweMalawi loweMozambique imali engangezigidi phose ezine zamadola i-$3.97 million eqondane lokuphathisa inkulungwane zabantu abahlaselwe yileli zulu. Imelika yona ithi phakathi kokuqoqa olwayo uncedo ezaluthumela emazweni womathathu ngokusikhathi eseduzane esilandelayo. Elebhilithani lona lithi liphe amazwe la imali engena ku-£6 million. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amazwe agoqela lawo esiwabalisileyo lawo asephe uncedo. Uzulu weZimbabwe laye uqhubeke ethumela izipho ezifana lezigqoko, ingubo lokudla ebantwini abawelwe yile ngozi namuhla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Owen Thabaziba, wasichasisela ngoncedo asebelutholile.
Sikathola uncedo olukhulu. Okwakathesi sithole impahla kakhulu, imali yilutshwane kakhulu sasikayithola.
Impahla yiphi eliyitholileyo?
Sithole ingubo, ama-shirts, ama-blouses abomama, lokhunye okuncane nje.
Ukudla-ke?
Ukudla okwakathesi kuyabuya, sithole ama-rice, i-salt, yikho esifuna okwakathesi. Kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo, angikazikhangeli i-storm yethu ukuthi khulani okubuyayo.
Imali uthi kalikatholi ethe xaxalile lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje?
Sina njenge-agent asila mali esifaka esikhwameni sokuthi ingasinceda kuma-disasters. Siyadinga na i-disasters seyisenzekile.
Abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi?
Bayayifaka e-akhawunti yethu kodwa ekwakathesi angikho ehofisini. Ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini. Ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue, Methodist House.
Efonini-ke litholakala ngaphi?
Ifoni yami +26377341254 yiyo ifoni yami.
Kulabo abangathanda ukuphathisa kuZulu weZimbabwe uthini kubo?
Ye bakhona sibi, bakhona sibi labadinga uncedo. Ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise. Ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho.
Lina njenge-Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo?
ayizikhona sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches sisebenza ngeACT Alliance eZimbabwe International Organization sisebenza ngeCivil Protection Unit yekahulumente
kusasa kobulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko elizaphatheka yini
iMethodist Church yethu abakhokheli abewisile abakhona khona ngale yibo abazangena kumkhuleko lo
Lo umnumzana Clever Owen Thavaziva umqondisi weMethodist Development and Relief Agency engenye inhlanganiso eziqoqa uncedo lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland.
Okay.
Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ulokho webhekane lobunzima obokufinyelela kwezinye indawo ukuze kuncedwe njalo kuhlengwe abantu abehlelwe ingozi ezigabeni zeManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba wokwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo wecabinet, umphathintambo wezabelo uMnumzana July Moyo uthi kuningi okusadingakalayo ukusiza abawelwe ingozi ikakhulu eChimanimani East. Lapho umonakalo obe mkhulu khona wengeza ethi kule mibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
You know, Lesotho is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique ezinye izalane khona eMozambique bezichaya incingo zichayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba sizibona izidumbu ngapho njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani
umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oselutholiswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lesihlobo.
The Ministry of Finance iphay imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abahlelwe ingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona ezivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatala lama taxes abo.
Uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela imali uNcube.
For 2% tax konke ndawonye ikusebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai cyclone imali zakhona zizancedisa ziphathise sibili kwakhena izikolo lama-toilet lama-rufa adestroye lama-bridge konke imigwaqo yakhona angibonani kuzaphathisa sibili
Uhulumende uxwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngucyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana namahofisi akamsitheli akadistrict administrator lamanye angaphansi kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Life Talk ukuhlelo lwabasakhulayo always the connection namhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhulayo cyclone Idai eselibulele abantu khose abalikhulu thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro wele Brazil nomongameli Donald Trump wele Melika bakhangelelwe ukuhlangana namhla behlaziya indlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezokuthengiselana emhlanganweni wabo. Lo mhlangano uzakwenzelwa esikhundleni sikamongameli Trump eseWhite House eWashington DC lapho umnumzana Bolsonaro ayethekelele khona ile Melika. Abahlengi bakwele Indonesia ababika ukuthi inani labafileyo engozini yezulu lesikhukhula kulelo lizwe selifike kwangamachumi phosathobeamunemunye 89, iningi labo kungabe esigabeni sephapha. Isiqinti sesentshani yiso esibikwa sihlaselwe kakubili izulu eselikhukhule amatshe, izihlahla, izindlu labantu.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi uZulu ewathenga ngobunenge sesabela ukuthi izulu lesiphepho ucyclone Idai lingaba litshaye impompi eziwaletha elizweni ezivela kwele Mozambique lapho lelizulu elithiye umonakalo omkhulu. Kodwa uhulumende uthi izulu alizange liphazamise impompi lezi. Lanxa abachayeli besithi bayawaswela amafutha ezimoto emagalajini njalo lendwendwe zemoto zilokhu zisiya zikhula, umphathi ntambo wezamandla umnumzana Joram Gumbo uthi ilizwe lilamafutha ayeneleyo.
Ipipeline yethu ayibanjwanga le cyclone. Into ekhona ukuthi khona siza kuba lokho sithola amafutha yethu khona phe eZimbabwe esiza le pompi yethu evelele ebhera siya lapha eZimbabwe. Nxa abantu sebecabanga ukuthi kumbeni kwaba le cyclone kwayenzakala ukuthi kumbeni ipipe kumbeni yali kumbeni yadyajulwa kwezinye indawo, hayi ipipe yethu hayi imekamnandi ayizange ibanjwe. Abebhayira labo bathi sebebona ukuthi sokule cyclone bakhe bavala ipipe ukuthi ingayahambisa amafutha bazayivula ngolesinye. But ukuthi bayivule ngolesinye abazayivula lokho thina ngapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi njengoba ngathi mina ukusukela mhlaka 14 January lapho satshintsha khona intengo yamafutha asizange sibe lenhlupheko yokuthi amafutha ayashota khonapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokitshini lesizinda uthi amafutha ezimoto abevele esilela okokuthi uhulumende usezathola umunwe wokucatsha ngawo ngezulu.
Khanya ngani baphonguyizuza for that time being then isithela ngoba ungahamba emgwaqweni lapha izimoto zodwa vele akwazekile ukuba le maline nezimoto and everywhere shortage is still there and lobo ukuthi khona i-cyclone isikhonze ngalokhu sebezasebenzisa yena leli ingqondo yokuthi khona sekuyi-cyclone but ngezinye indlela vele bethu sebeyehlulekile ngoba ngokwabo ukuthi bezuzeni ifiwele yangkhona.
Sibuze ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Ngahadebe ukuthi izulu lesiphepho leli liza kwenza kube nzima na ukuthola amafutha ezimoto endaweni ezifana leHarare.
Vele soluqalile izolo izimoto kade zinikuma queue amade kakhulu ngendaba yokuswelakala kwamafutha already kwezinye indawo ezithengisa amafutha ezimoto. Umumo lapho kade vele utshengisa ukuthi uhamba ngesikhathi kusiba kabi ekuswelakeleni kwamafutha. Manje sekukhanya kanje ukuthi kuza kuba more than that ngoba sekuzwakale ukuthi uhlupho olubuyisiwe yi-cyclone Idai selibanye ukuthi amafutha azavelakala more ngoba amapayipe amafutha azedabukile amanye angkhona.
UHadebe uthi ukusilela kwamafutha la kuzabangela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwe-bond ngoba abathengisa igwayi behlaselwe lizulu leli.
Njengoba futhi sikhangelane lesikhathi akade sisikhangelele ukuthi lasizabanga ukukhwela kwezintengo isikhathi engisitshoyo isikhathi sokuthengiswa ngoba lapho ukuba abathengisi begwayisi bebaningi kade kukhulunywe la uminister of finance ukuthi otherwise kuza ukukhwela kwe-rate ye-US against the RTGS.
Kodwa, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Motor Traders Association, umnumzana Bednico Bebe, uthi amafutha azasilela kodwa kawasoze abangele ukukhwela kwentengo yempahla ngoba intengo yawo ingakhuphukanga.
Ukusala ukuthi nxa amafutha ngekho abantu bazahawula besemalayinini emafutha kodwa kamafutha abe ezibeyisizwe. Kwande ukuthi kube nokuthi intengo ziqonge ukuthi amafutha akhwele intengo yayo. Ingakhwela ke intengo yayo ukuthi izinto zonke ezitolo ziyaqhansa zilandela ke ukukhwela kwentengo yamafutha. Kanti kwakathesi ke ngezizathu ezinikwayo ukuthi kufe impompi ezibisa amafutha elizweni kangiboni ukuthi kulesizathu sokuthi kukhwele amafutha okukhona ukuthi kazilungiswe lezo mpompi kwenzela ukuthi amafutha abe khona.
Intengo yamafutha yakhwezwa ngenyanga kaZibandlela lapho kwaqhamuka khona ukuthengisela okwathiya abantu abedlula ithumi lanhlanu befile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Ukusungulwa kwenye njalo inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ethiwa Consumer Rights Association kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ngesikhathi intengo yempahla iqansa kungela mkhawulo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcwele.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqansa sikhathi sonke kungelakwaziswa. Umnumzana Efi Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapho abathenga khona elizweni leZimbabwe. Ngothenga ebhenki, ngothenga e-supermarket, ngothenga okuthile, ngofuna i-passport, ngofuna i-birth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esesithi i-quality ile quantity yangkhona ngendlela efanele.
UNkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe u-advisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi nayo ikhangele ukuthi omama sebenzi ikakhulu abayibo abangamakhonsuma amakhulu elizweni ukuthi labo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers ahlukuluzwa ukuthi kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzokusebenzisa sungalahle. Sisesikhangela futhi umama emakhaya, umama une-ecocash ukuthi uyathunyezelwa imali ngabantwana abangapha edorobheni. Umama sekhohliwe i-password, izi-block and isiblokile laphana sokumele agada abuye kobulawa ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hayi zikhona akhona ama-service bedwa provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Lendaba zama-birth certificate ukuthi lama-password athi why kumele umama azasuke etsholo ukuthi aze kuhamba kobulawa ekliniki eseduzana kuthatha i-birth certificate.
Umnumzana Mike Ndiweni esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso u-campaign leader uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olenda ithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi ilungelo loluntu sikhangela ukuthi lapha ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo bengathengisela izinto ezibolileyo siyananzelela ukuthi kanti esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi bengaphathwa njengabantu bayahlukuluza emahofisini ezitolo bayathathelwa ama-change abanikwa izimali zabo kubo-ethe batshontshelwa izimali emabhasini bayahlukunyezwa entweni eziningi abantu abaphathwa kuhle ilunge labo liyahlukunyezwa njengabathengi so sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho umuntu lo muntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala encindezelwe zikhathi zonke.
Ya njengomthengi vele siya ama rights ethu avayileta like ukudla uyathenga into mawufika uthi uyayidla ithola ukuthi ayichile ayila taste into lani yabe ingadleki kumbe yabe iphekwe the day before be just very kudumeze kuphela wena suthengile especially ukuthi uthenga ama chips vela uwabise so meludle kuphela everywhere even uthenga grocery uzathola ukuthi ingxa uthola ukuthi uchago solubodlile but usuluvulile sendlini awusela mali yokujika ubuyele uyebisele uchago lolya suforced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala eConsumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
Izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi zikhwele ukwedlula imiholo ngoba imiholo ikhwele ngokwesilinganiso esiku 10-20% kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela lisenza $3 something khare seli ubo $4-5 something kusiya ngokuthi ulithenge ngapi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something kwezinye indawo sengenile kuwo $7-9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama school fees akhwelile, asikhulumi ngama uniform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aid ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela, so impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi ibavikela kubathengisi abahlala bebancindezela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
United we stand, divided we shall fall, Africa anymore. Sonke ma Africa, Africa is our home. Yeah, make it a better place, Africa anymore. Sonke ma Africa.
Peace, love, and harmony.
Peter Heza Lamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile eChimani Mani namuhla ukuzohlolisisa ubehlolisisa ngomonakalo olandele izulu lesiphepho kuleyo ndawo Cyclone Idai. Uncedo lwempahla, ukudla, lemali oluqondiswe abalwela ingozi yezulu lokhe lutheleka luvele emazweni amaningi lenhlanganisweni ezizimeleyo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.